Phakathi kwababotshiweyo laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa kanye lamaxhegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiweyo laba uMnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiyabasiza uMnumzana Khutsai Khadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeukhayi Dzuda nguye umantshi kulolu daba, abatshutshisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu. Umike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana lamagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini udaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Malinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned.
Uhulumende uphikisa ukuthi babatholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili umpholisa ukucungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethondaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi ukubotshwa kwabasekeli be-TCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imthetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba leBhayibheli lithi lokho kuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elitshumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi kuvalelwa. Abalandeli be-TCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamantshi lapho lelo cala belithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eluphakamisa lolu daba phambi kukamantshi. Bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elitshumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kubabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Udaba lokucela ukutholiswa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili luzaqhubeka kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.